kubeka phambili mani elizweni lethu ukuthi ama-parties abe yo-violence within angazi ukuthi sifunde kuzayo yini kumbe sifunde ngoba siyazi ukuthi uJeremiah 30:17 saba nokuba phakathi kwezano kuthe kusesenjalo kwaba nokuba phakathi makuthibutshwangela kwaba nokuba phakathi kwe-MPC balwa ngala bantu into lakhona bazikelaka kabudalana but bawubone uzozibuza ukuthi sibe nabajoba nawukhonana kunomunye maye asithole isibhamu ayekasebenzise yini if kusetshenziswa impama emntwini ongumama so I think and iphathi yenu thina sibuyela siphathe I think esipose sizwisa ubuhlungu esingathi i-concern enkulu kakhulu i-element ye-violence ekwenzeni kwena utagasi yindoda engugalatshane phela ma ungabe uyibona ngelisho lengane kwanje zesindebele ukuthi ebugalatshaneni bakhe angabi ezenzela yena njengoba ma ukhangela ipolitics ezimbabwe ugcineka abantu bagcina bezenzela bona njengoba nje uthamisa sambona maye ntontshela abantu wayesezenzela yena so utagasi siyazibuza-ke ukuthi njalo ukuyokengulwana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa iqaba lizibe eZimbabwe ukuthi athole amandla
kuyezwakala ingqobo isikuwe mnumzana Dube
hayi uba kunjeuyamuzwa njalo akuthoyo kabe kuthiwa hhayi liyabe lingavikwa udlame kumbe ukuhlukuluzwa ngabomama lokuhlukuluzwa ukwazi langobangobani ihlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change ikakhulu ayisiyonto ekhangelelwe ngubaba upresident uDouglas Motsoa ngoba uyakwazi ubuhlungu bokuhlukuluzwa ngakhumbula ukuthi lona lolu dlame ubaba uDlova akhuluma ngalo olwayenzakala ngo-2018 kusifa ubaba upresident Tsvangirai bari bonke mzuni ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Kube bethwaliswa amagabavuza ayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini yayifuna ukujiyiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngobizo lalamnika ithala umanzi ngakho-ke uba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligwenza elivenkileyo laphila impilo yalo lonke libela ulungelo labantu uyalihlala iphindekela mihla le mihla ukubana hayi lapha siyabe singalwi siyabe sincintisana njengabangani masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibazinye zingagqubulana zigqubulana kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini ziyakhokhelana emadlelweni ziyabuya zonke ekhaya zivikelana ngayo yonke indlela kudazela njalo ubakuonzwa usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa ngakuthanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona yayenzakala umama uKube esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona okwakungiyela esingathi i-security party okwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame ngakho yikho lasesosigaba ngempela nalowo muntu wakwanisa kubona kwenze lokhu ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kwakuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabe lokuphanjaniswa kokhetho so kwasokusele kungela-security eningi ngaphansi ngithile njalo kaba uNdlovu ayikhulumayo eyokukhethana ngokuhlanga hhayi uba uDouglas Monzora njalo liphathi uhlangene yinto esingayigqugquzeliyo ibandla le-MDC kusukela liyafuna ukuthi lilinganise imihlobo yikho linganzelela ekukhokheleni balo awusoze uthole kulokugqugquzela kumbe ukudinga ukhankaso okukhangele imihlobo ubukhokheli bezimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisisani okukwalita umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe lezimbabwe yena i-congress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke i-congress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa kothi obekuvotwa kuze kuye kusa obekuvotwa kuluyiwe sibile isikhathi eside
ungagqibela uhlelo mnumzana Ndlovu ngokusitshela ukuthi ubona kuwela ngaphi induku zoxakuxaku
okuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibona ukuthi lina libasa elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutha ikuthi kukhangeleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona yiyo le ye-violence yiyo le tribalism yiyo le yokhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions ezimbabwe imiphathi izakusoka njani. Esikubona kakhulu epolitiksini yeZimbabwe kwezombangazi weZimbabwe kutanga esilunga yipolitiki ubugalatshane bonakakade mbutho okwabakas okwazi kwamanye imbala yimbekile njengepolitiki yena. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamisa okwazi ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusetshenzima siyakusebenza naye esenza kathi u-24. So any party sikhangela nje sikubona ukuthi lingabantu abanesizotha abantu abahloniphayo yini
ngamafitshane mnumzana Dube
ekudlulweni kukababa upresident Morgan Tsvangirai abantwana be-MDC basakazeka ngendaba yokuthi kwasoka balokulwisana esikhundleni okungasakwanisanga ukubana kubanjwe ngendlela. So uba uDouglas Muzwe ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirai owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nxa bangayihlukani nxa besiya ekhethweni. Yebo, yikho esiyakhona sizabona nje kuya phambili belokhu bebuya abantwana be-MDC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye, ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikubona kuyinto engayenzakala leyo. Ngingahamba ngendlela ubaba uKaripani Phokeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo. Yebo, kade bethe i-National Council kodwa ukuphawulile njalo uPhokeni ukuthi esethulelo izompumelo akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingaletha umlilo ephathini ukuthula ukuthi uzitshintshele yena. Ngakho kuyatsho ukuthi lokho kakusakhuli njengokuthi izinqumo ze-National Council ngoba kuthi njengomkhokheli wakuletha ngendlela elandelwa yiyo bonabo abantu akade bekhona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKaliphani Phokeni ewusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo wayenza lokhu akubone kufanele ukubana siqhubekele phambili. Kayilunge ikhafule kadedisene ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza. Amazwi amogcina nje sicela ukuthi uba uTsvangirai limthiye ngoba yenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehle kuye nomba angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili yiko lobo ebhila ukuthi ngaphrithuwa yikuzo yini ukuthi ayenzenza into entsha ithiyalale ngokuphuluka uTsvangirai engcwabeni lakhe. Amanye amapholisi athi afeyila kakhulu so angazi wayi lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azohambanisa futhi amaphutha akaya nje saphile. Yaphosa
manje ngoba ngizokubona ukuthi 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 ngoba ngizokubona ukuthi